Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 lamhlanje ngomvulo ekuseni ziku 28 kuNcwabakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Yebo manje ke kungolwesithathu endabeni zethu kungolwesibili endabeni zethu namhlanje. Kambe umongameli Mlanga Gwai ngenelisa ukuvuselela umnotho welizwe. Sizacubungula lolu daba lengcwethi ezicubungula izombusazwe.
Kuthela nxa ukuthetho lwesanda kuphela abantu nxa besaziseza ubuhlungu baphiwa sebelahleka ukuzifisa ukuthi ipolicy ye-economy ihamba kanjani. Umnumzana uMnangagwa kayisiye Mugabe nini abantu bangaphangisi ukukhonona.
Iningi eMathebeleland lithi lifuna abantu bakulesi sigaba bemanyane bebe lombono munye okuthuthukisa impilo zabo lokuthola imisebenzi.
Amandastri akithi esindebeleni wonke avaliwe kugcwele abantu abavula amashopu ngabantu besishoneni but abakithi akulanto abayenzayo osiphatheleni ngabe sishoneni besebenzela ama ministers osiphatheleni bala ama corruption bavota ngale besidla labo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umnotho welizwe uqhubeka wohloka ngemva kokhetho olwenziwe ekupheleni kwenyanga edluleyo. Ekuthatheni intambo zombuso umongameli Emmerson Mnangagwa uzibethe njengomuntu olesineke njalo ofuna ukuthi kusetshenzwe ngendlela ehlukene leyakudala esithi amasango elizweni asevuliwe ukuthi kungene osomabhizimusi. Lokhu kuphe ithemba abakwamanye amazwe abathembise ukuthi ngemva kokhetho bazaphathisa ilizwe. Ngokunjalo iningi selikhangelele ukuthi uMnangagwa uzakhetha idale labaphathe intambo elingafanile nkuni ezimanzi. Ukuhlaziya lolu daba uChris Kande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Richard Mahomva.
Ayi abangayala lokhu babebethengisela ukuthi bona abaphatheki kwezepolitiki ukuthi bethuthukise ilizwe kodwa waphatheka kwezepolitiki ukuthi beyenza ukuthi ilizwe lingabi lokumanyana ngoba okuqhathekileyo ukuthi akukhathalekile ukuthi umuntu vela ngapi lokuthi sike saba lengxabano kodwa nxa usinikiwe ixetha lokuthi uphathe kufuze lawe uvume ukuthi ilizwe lidinga usizo lwakho ngoba nxa wena uboniwe ukuthi ungenelisa ukusebenza ukuthi umkhono mukhule kutshengisela ukuthi akuzange kukhangele ukuthi uvela ngathi kuyabonga lanketha bethabi yikho kuyabe kufuze ukuthi ubonakale ungumuntu oyamukelayo leso sinqumo esokuthi uthakuphathe.
Siyabona lapho kubana umongameli Mnangagwa uphathe udaba lwe-economy singathi thina umnotho welizwe lapho samukela ugcotshwa kwakhe akwenziweyo ngesonto. Ungathini wena nxa ukhangele i-economy kakhulu kona lokhu ukuthi kulama rates athiyeneyo yawe imali?
Esikubonayo ukuthi ilizwe kathesi liphakathi kwengxaki. Njalo liphakathi kwengxaki kunjalo kufuze kudingwe indlela zokuthi ilizwe lithuthukiswe. Yikho ke uhulumende lalaba ababezakhokhela ikakhulu kweze-economics kufuze bebe ngabantu abazenelisa ukuthi behlanze i-system yonke yethu yaseZimbabwe ukuthi singaboni ubugwelegwele obukhona benza ukuthi abanye abantu bebe nemali abanye bengela.
Lo ngumnumzana Richard Mahomva ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma icingweni leStudio 7 eseHarare. Ukusenjalo ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo umnumzana Rejoice Ngwenya uthi mhlawumbe umongameli Mnangagwa engenelisa ukufeza izithembiso zakhe zokuthuthukisa umnotho welizwe ikakhulu engakhetha abantu abalohlonzi kudalela ikhabhinethi.
Okukhona phela ukuthi izithembiso azinikayo khathesi zazivele zibhaliwe egwadlana lakhe elwe-manifesto. Kodwa inkinga phela umnotho weZimbabwe yena lapha ethatha khona umbuso ukuze kuthiwe Robert Mugabe wasinikeza yena i-100 days wathi yena kube izinto eziningi azaziyenza kodwa akazenzanga. Okwakhathesi ngoba senikwe ithuba lokuthi abuse okweminyaka emihlanu so kukhulunywa futhi ngama-sanctions kodwa yena uthembe khona okuphela ukuthi njengoba umbuso wakhe ungumbuso kaZulu labana ababemthembisele abamabhizinisi abathi umabhizinisi wabhena ngaphandle kwelizwe baza bethi imali zabo. Angikholi ukuthi kungahlupha ngoba abantu vele bathembe khonokho ukuthi beli-foreign direct investment. Inkinga yodwa nje ukuthi uhulumende wakhe i-cabinet yakhe uyabe imise kanjani.
Ngezinye indlela singabona osomabhizinisi bakwamanye amazwe laba ama-foreign investors emthemba uMongameli Mnangagwa ngoba abanye babesithi mhlawumbe kuyathiwa kwakulezihlakalo zodlakela ngesikhathi sokhetho.
Ukuthi phela nxa ukhetho lusanda kuphela abantu nxa besenza ubuhlungu basuka sebelahleka ukuzifisa ukuthi i-politics ye-economy ihamba kanjani. Kodwa yena umnumzana uMnangagwa kayisiye Mugabe uthine lo Mugabe. So ngibona ngathi mina abantu bangaphangisi ukukhonona nxa ezaphumelela ukuthi adinge i-cabinet ama-minister ahambelana lalokho akukhulumayo i-deliver ayithembisayo. Ngibona ngathi mina osobhizinisi abangaphandle kwelizwe bazangena bencedisa labo bebona ukuthi bazamu supporter ngezithembiso zakhe. Owakathesi ngikhola singadani owakathesi singakaboni ukuthi i-cabinet yakhe ime kanje.
Ubona ingani ingatsha okuyizo ezidinga inguquko yiziphi?
Okokuqala phela kufanele vele kube lokuvumelana ukuthi i-cabinet ingabe inkulu kakhulu. Kodwa i-cabinet ingatsha eziqondane lo munotho i-commerce industry, ungatsha lwe-mining, lwemfundo, lwe-education, lwe-health, lwe-information technology. Ngibona ngathi yizo ingathi eziqakatheke kakhulu engazaqinisise lokwana kwabo-social services labo-veritans labo-labour. Angikholi ukuthi ungathi kungasihambisa phambili ngoba sikhangelela ukuthi kube le ngatsha eziqondane lo munotho ezakha umnotho ezenza ukuthi abantu bezimbabwe kube le mali ezikhwameni eqinisa imali yethu silahle i-US dollar sibe le mali yethu.
Sesikhangela-ke isikwelede ilizwe elilaso ubona lesi siphela yini ukwenzela ukuthi beboleke enye imali ngoba sizwile futhi lapha ikhuluma ngokuthi kule lima process abanye abayisolayo ukuthi kanyeka wayifinelela ngoba kuvele sokulezijeziso lezi ezezidera.
Hayi phela izikweleti phela akulalizeli ngenazikweleti le labo-Mozambique o-Zambia babelezikweleti. Okukhona ukuthi nxa abanikeza imali bengabona uhulumende wakho ehambe elama-policy imigijo ehambelana lo munotho izikweleti ziyakwanisa ukuxolelwa. Isikweleti siyabe sisibi kodwa esikutshiwo phela ukuthi nxa uhulumende vele emncane kutshengisa ukuthi i-budget deficit imali ezisetshenziswa nguhulumende zilutshwana kule mali ezingenayo futhi izimali eziphumayo ama-imports zilutshwana kule zingenayo ngenxa yokuthi i-industry yakhe i-policy iyabe iqinile ewakha izinto lapha. Imali ezikweleti dade ziyaxolelwa kodwa uhambela lokuthi ama-policies akho wena aqonde ngaphi njengomongameli welizwe.
Kungathatha isikhathi esingakanani ukuthi uhlupho lwemali luphele kuyikuthi konke lokhu akukhulumayo umongameli Mnangagwa kwenzakala?
Kulezi zathu eziningi-ningi kumbe singathi-ke sesikhangelela nje o-2019 khonaphana ku-August 2019 ngoba sowuhambelana lokuthi imali yakhona ephekwa ngama-industry alapha yimali enjani futhi lokuthi imali ezingenayo ama-exports anjani. Lama-bank labo imithetho yabo ihambelana lokuthi abantu babangenisa imali ezibhenki emabhenki. So ngibona ngathi singanika nje umnyaka wodwa kumbe umnyaka owodwa le half.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye eseHarare. Umanyano we-People's Rainbow Coalition okhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mjuri wawucabangelwa ngabanye ukuthi ungathwalisa nzima ibandla elibusayo ngoba umjuru wayengubandla leZANU PF okwakungamenza abekwazi ukuthi leli bandla likhankasa njani. Kodwa impumela yokhetho lwedluleyo itshengise ukuthi abantu abamsekeli unkosikazi Mujuru ngoba ethole amavoti amalutshana kakhulu waba ngowesikhombisa kuluhlu lwabakade bencintisa ukudinga ukuba ngumongameli. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla salumanyano umnumzana Sengezo Chabang.
Kwakungalakhetho lwalukhona sasivele sikhulumele ngaphambilini ukuthi i-outcome ye-election is predetermined, kuzakwazakala abantu bengaze bavote ngayiphi indlela abavota ngayo, akusoke kutshintshe lutho ngoba sasoke sikhuluma ngezindawo zonke zona ezize zahanjiswa yi-MDC Alliance e-court, eziyizinto ade ziqondile njalo zicacile ukuthi ukhetho lutshontshiwe. So akulanto etshintshileyo, sibona kuphela u-Emmerson Mnangagwa ezifaka esihlalweni, sibona u-Emmerson Mnangagwa esebenzisa amakhothi ukuthi amfake esihlalweni. Akulabantu abakudabulelayo, akula ma-celebration esesiwabona nxa kwakusenzakala kumbe umkhetho luwiniwe. So akulanto etshintshileyo, sibona nje abantu abaqinileyo bazifaka esihlalweni. Kulokho kusitsho ukuthi i-struggle siyaphambili, siyaqhubeka ngomzabalazo.
Ye manje ungasitshela ukuthi njengomanyano i-Rainbow Coalition izaqhubeka injalo na kumbe kukhona ukuzenzakala okufana lokuthi kube libandla elilodwa?
Hayi, kukhona okuza kwenzakala. Okumele ukuthi abantu bakunanzelele ukuthi abantu beZimbabwe bakhethile indlela abafuna ukuthi ukhetho luhambe ngayo, and abantu beZimbabwe bakhethile inhlanganiso okumele zibe khona, zibe yizinhlanganiso ezigcinileyo, inhlanganiso okumele ziqiniswe, inhlanganiso abazaziyo, inhlanganiso abanethemba kizo. So inhlanganiso lezo ezikhona kule MDC Alliance, inhlanganiso lezo ezikhona kule ZANU PF. So it's either you are in ZANU PF kumbe ku-MDC Alliance. So i-Rainbow Coalition ngenxa yokuthi yayiku-opposition layo izaqinisa lokho okuthiwo ngabantu ukuthi bayakufuna. And sibona ingani uChamisa, uPresident Chamisa waphuma le popular vote and kutho ukuthi ngaleyo ndlela kumele abantu nxa kuyukuthi bafuna inguquko eZimbabwe baqinise i-MDC Alliance. Ilama-flows amaningi, ilezikhenxa eziningi kulezindawo ezindawo abangenzi khona kuhle. So kusitsho ukuthi nxa abanye abantu bengabuya babambane bayiqinise le inhlanganiso, bayiqinise le indlu esivele esilophatha. Angiboni ukuthi u-2023 kakho khathana, njengoba nancadi vele inqobile kathe si-MDC Alliance, kusho ukuthi ngo-2023 singaqedisa yona le ndawo yokuthi kulama-village and farms sikwanise ukuthi siqalise ukutraina ama-polling agents kathesi ukuthi kusiyafika u-2023 we know ukuthi lama-polling agents asevele esekhona. Sibaqinise in terms of ama-strategies, sibaqinise in terms of ukudinga izindlela zokuthi bebegcina njani ngoba silazo thina. So mboni ngani iway forward iclear and iway forward abantu bayikhulumile kudala.
Kahle kahle kuyini kanti okwabangela ukuthi abantu bengavoteli umama uJoyce Mjuru ngobunenge njengalokho elali kucabangela?
Njengoba ngisitsho abantu bakhangela ukuthi umgabe sephumile. Umgabe sephumile, ibandla vele elake lakhipha umgabe yiliphi? Ibandla elaziwayo likhiphe umgabe yiliphi? So whatever okwasokusiba khona abantu basebekubona njengokuthi you are anti removing iZANU PF. Nxa wena usufika usungomunye othi ngu-opposition, bambana nalaba esibaziyo esibathembayo abake esesisaqala nabo ngo-2000 sibisa nale ZANU PF. So i-Rainbow Coalition maybe we did not listen azange zisise indikimba yabantu ukuthi babevele befunani, but okwakathesi bakubekile kwabasobala ukuthi nxa wawufuna ukuthi bakukhethe uyu sithi wena uyaphikisa uhulumende woba ku-MDC Alliance ngoba yiyo inyamazana abayaziyo, bayazi lokuthi ihamba kanjani, bayazi lokuthi ikhala kanjani. So now ungafuna ukubambana labo ukuthi awucaci kahle ukuthi ufuna ukukhipha umgabe mhlawumbe usungaba yi-extension yezanupf. So abantu they were very clear and thina siyakwamukela kakhulu indlela abantu abakhulume ngayo ukuthi bafuna i-MDC alliance. So sizalandela khonokho abantu abasikele.
Umnumzana Sengezo Chabangu isiphathamandla somanyano wePeople's Rainbow Coalition ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Yebo 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 mtswaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhutshwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu la ngolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele-VOAWL.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulandela ukutshona kukaSenator John McCain weMelika ngomgqibelo odluleyo, isigodlo seWhite House eWashington DC sehlise iflake yaphaphela phansi kodwa sayibuyisela phezulu njalo izolo okubangele ukudideka kanye nokuthukuthela kwabaningi. Abasole lokho ngamalunga edalele Congress abalwa kuzimpi eMelika, intatheli izindaba kanye labantu makhaza. Lokho kubangele ukuthi iflake le iphinde yehliswe njalo izolo ntambama. Umongameli Donald Trump uthe iflake le isiza paphela phansi aze afihlwe uSenator McCain okuyindlela ekhomba ukumhlonipha. UMcCain utshone ngomgqibelo isele minyaka engamashumi ayisishiyangalombili lanye 81 ngemva kokuba imuli yakhe isetheka seyikuqhubeka iselatshwa umkhuhlane wemvukuzane yengqondo i-brain cancer. UMongameli Donald Trump nomufi bebehlezi bechothozana ngenhlelo zikahulumende lokunye. Umongameli Donald Trump weMelika obekhatshwe ngumkakhe unkosikazi Melania Trump wamukele omunye wakhe weKenya umnumzana Uhuru Kenyatta layo obelekhosikazi lakhe uMargaret waxoxisana emahofisini akhe eOval Office. Umongameli Trump uthe leMelika leleKenya bazasebenzelana ndawonye ukuthuthukisa ezokuthengiselana kanye lezinye inhlelo eziningi-ningi ezigoqela ukwakhiwa kwemigwaqo lokulwisana labahlamuki besimuslim abedlulisa amalawulo. Ekhuluma lomsakazo weVoice of America kugatsha lwe-English to Africa phambilini kwalomhlangano, umongameli Kenyatta uthe bazaxoxisana langokungahlaliseki okukhona kwele Somalia, South Sudan le-Ethiopia kulandela ukhetho olwadlulayo olwalulodlakela. Umkhokheli webandla eliphikisa umnumzana Raila Odinga owayephikisa impumela yokhetho wamanyana lomnumzana Kenyatta njalo sebesebenza ndawonye ukuthuthukisa ilizwe labo. Iningi eMatabeleland lithi lifuna abantu bakulesi isigaba bemanyane babe lombono munye okuthuthukisa impilo zabo lokuthola imisebenzi. Lokhu kuphume emhlanganweni osanda ukuqhutshwa kobulawayo obuqoqwe izinkonzo zesiKristu. UBathabile Masuku obekulo umbuthano usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu abasuka endaweni ezehlukeneyo zeMatabeleland bebethe gwaqa e-amphitheatre lapho ababesethula imbono yabo phezu kwemizamo yokubumba ikusasa yesigaba seMatabeleland. Umhlangano walamhla ubuqoqwe inhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches ngaphansi kwendikimba ethi kusiphatheleni. Umfundisi uBishop Lazarus Mpande kanye ongumongameli weZCC uthi bajonge ukuthapha imbono kaZulu wonke ukuze babumbe ivision eyodwa ethi khathesi uhlupho olukhona ngelokuthi akula vision eyodwa eyelizwe ngakho abantu ababambananga ngesizathu lesi.
Sibone ukuthi asihlaleni phansi labantu sihlale labo phansi ukuthi nana sibe nembono sizwa abantu especially sithe sizoqalisa uprovince yeMathebeleland bese sisuka sisiya phambili wonke ama province with this exercise sithi abantu yes i constitutional court isiphelile ayisekho so i decision sibuyile yeah. So ukuthi nana khathesi inqubela phambili sithi aku each province ayiphume lombono opositively to build this country. This is our main objective as a church. Singabe lokho esirely ngezinto ezinye eziyale but asibambaneni with all diversity.
Osakhulayo obekulo umhlangano umnumzana Mthandazo Ndlovu uthi kumele kulungisiswe ukuthi abantu beMathebeleland bathole imisebenzi, benze amabhizimusi kanye lokunye okutholisa imali.
Nanzela ukuthi abantu bakithi abesintwini sebehlakaniphile, sebebonile ubugqili babantu besitshoneni and into eyenzakalayo yokuthi khona abantu laba balande ukuzocutha inkukhu zethu besitshiyele izinsiva kodwa inyama behamba layo. Nanzelela ukuthi same thing uChamisa lishona umnyangagwe lishona what they do babuye ukuzocutha inkukhu besitshiyele izinsiva ama industry akithi esindebeleni wonke avaliwe and still the same thing lokhe beyenza ukuthi ayigrand plan ngikhangela ukuthi yathese emashopu amashopu agcweleyo la kugcwele abantu abavula amashopu ngabantu besishoneni but abakithi akula nto abayenzayo osiphatheleni ngabe sitshoneni besebenzela ama-ministers wona lawo abathi osiphatheleni balama-corruption babhoda ngale besidla labo akula mndebele phakathi.
Osakhulayo umnumzana Adrian Rindani Moyo uthi uhlelo lolu luqakathekile ngoba iMathebeleland isalele emuva nxa kuqathaniswa lezinye izabelo.
Uhlelo lolu olokuphuma lembono yeMathebeleland luqakathekile ngendlela eziningi. Okwakuqala ngendlela yokuthi eMathebeleland kunesikhalazo esokuthi intuthuko ingemuva uma siqathanisa lezinye izigaba zelizwe leZimbabwe. Njalo imbono leyi iqakathekile ngendlela yokuthi sithole indlela yokuya phambili ukuthi singenza mzamo bani njengesigaba seMathebeleland ukuthi sithuthuke silungise inhlelo zemfundo silungise izakhiwo lokho esithi infrastructure silungise kanye lezibhedlela. Okuhle ukuthi udaba lo devolution of power luphumile lwabasobala ukuthi sokumele lusetshenziswe ngoba luvele lukhona kuconstitution.
Unkosikazi Thandiwe Sesedza omunye obekulo mhlangano uthi ukhangelele iMathebeleland ethuthukileyo ethi khathesi izinto zonke sezabhuluka.
Mina njengami ukukhangela kwami ngikhangelele iMathebeleland ethuthukileyo ngoba nje okwamanje angisaboni lokuthi iMathebeleland iqonda ngaphi. Ezikolo akulantuthuko, ezindlini akulazindlu ezakhiwayo. Akula lutho vele olucacayo ukuthi zithi sisempilweni enhle. Izitolo zonke ezazikhona kobulawayo okunye sokugugile sesibona yena uPick n Pay ibulawayo yona ngokwayo vele sasibisa amanzi akhona asasithi ahlanzekile asahlanzekanga. Isikhathi esiningi uzathola ukuthi ayahamba amanzi bengatshelanga amagesi ayahamba bengatshelanga kodwa siyazithengela konke lokho.
UZulu obekulo umhlangano ubechiseka kakhulu ngobandlululo abahlangana lalo emahofisini kahulumende kanye lokuswela imisebenzi okubangelwa yikuvalwa kwamakampani kobulawayo. Abanye njalo bathi bafuna ukuthi iMathebeleland ivunyelwe ukugcoba inkosi yabo ukuze bafinyelele ukuthatha umnotho obanjwe nguQueen waseBhilithani. Imhlangano efana lawona lo khona izakwenziwa kwezinye izabelo. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingubathabile Masuku.
belikhokhela ngemiklomelo emine phezu kwengalani yemiklomelo kwisigaba se-Castle Premier Soccer League iqembu lomdlalo wenguqu ele-FC Platinum ngemva kwemidlalo yeviki lamachumi amabili lane edlalwe ngempela viki edluleyo. Intatheli zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-FC Platinum litshayele Bulawayo Chiefs nge-3-1 ngomgqibelo kwathela inkezi Platinum Stars lona linyathele ikhasi lebhanana emdlalweni walo leqembu leMtare City Rovers bona uphele ileRovers linqobe nge-1 kanya. Limpumela ithi iqembu le-FC Platinum lilemiklomelo engama-55 kuthela inkezi Platinum Stars lona liyale lokhu lilemiklomelo engama-51. Kusenjalo iqembu elihlezi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo ele-Chicken Inn eselithiwa ngemiklomelo eli-11 ngele-FC Platinum okuyilo elihlezi esinqongweni sengalane ngemva kokuba litshawe nge-1 kanya lidlala lingekhaya liqembu le-ZPC Kariba. Abafana be-Chicken Inn balemiklomelo engama-44, njalo iqembu le-Triangle seliphefumulela entanyeni yabo njengoba likhuphule inani lemiklomelo elilayo laya kuma-41 ngemva kokunqoba elikwenze iqembu leBulawayo City. Umqeqeshi weqembu le-Chicken Inn uJoey Antivas utshele intatheli zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo weqembu lakhe le-ZPC Kariba ukuba baphazamiswe yibungabi khona kwabadlali abambalwa abalimeleyo.
I'll say that disappointing. We didn't play our normal game.
We had danisa ngoba kasidlalanga njengenhlala yenza. Njalo lokhu bekungenxa yokungabi khona kwabadlali ababalisa uMoses Jackson, uClemens Matau kanye loGeorge Majika. Okumele sikwenze ukuba siziqoqe kakutsha silungiselele umdlalo olandelayo ngoba lokhu okwenzakeleyo sokufana nje lamanzi achithekileyo esingeke siwabuthe.
Naphansi kwengalane ikhuba liyala lokhu litshona kwiqembu leBulawayo City lona lisendaweni yesibili nxa usuka emsileni ngemva kokunqotshwa elikwenziwe ngele-Triangle. Njalo lilakho ukuzithola sekuyilo eselijeke amanye amaqembu wonke uma eleshapani mine okuyilo elisemsileni lingathola loba ngowodwa umklomelo emdlalweni walo leqembu le-Highlanders wona odluliselwe phambili ngoba iqembu lebhoso selinxusiwe ukuba liyedibana neqembu le-Dynamos ngemva kokugcotshwa kukamongameli welizwe u-Emmerson Ntambuzo Mnangagwa ngesonto esigodlweni iHarare. Zombili iBulawayo Chiefs leshapani mines lemklomelo eli-15 kuthi iqembu leMtare City elihlezi endaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane likhuphule inani lemiklomelo elilayo laya ku-10 lathoba mnombili, ikanti lelo elihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni ele-Nikrod lemiklomelo engama-24. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo inguJoseph Njanji.
Ngehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Sicubungule ukuthi kambe uMongameli Mnangagwa engenelisa na ukuvuselela umnotho welizwe. Enye yengcwethi ezicubungula izombusazwe isithi mhlawumbe engenelisa engakhetha ikhabinethi elabantu abalohlonzi. Omunye njalo isithi hayi ubona kuzaba ngumthwalo onzima. Sizwe njalo udaba lokuthi iningi emathebeleleni lithi lifuna abantu bakulesi sigaba bemanyane bebe lombono omunye wokuthuthukisa impilo zabo lokuthola imisebenzi. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.